bengithuwa amabheka labanye abamanufacturayo kobulawayo ama-basic commodities, ama-SME. Uzathola ukuthi bakhona abanye abantu bakithi abasebenza kuhle, abathengisa isinkwa ngama-60-something cents, abanye ngama-82 cents US dollars. Kodwa-ke yibo-ke abantu labo kade sokumele ukuthi sibasapote, sibanike iflower, sibanike konke ukuthi baproduce in bulk, bafake ukudla ezitolo. Iministry of Finance nekomiti eyasethwayo bakhangele ukuthi kuyini abangakwenza ukuthi bafake amahanisi ku-exchange rate le ephapha kangaka. So konke lokho kuyenziwa. Njalo mhlaka 13 sisabe silabomama, women in productive, siyabakhuthaza komama ukuthi bayenze izinto ezibambekayo, izinto esingazifaka emashelfini. Sisebenza labe-PRAS, labe-Standard Association ukuthi izinto abazenzayo zifakwe ama-barcode, zifakwe emashelfini. So thina njengeministry ye-Women Affairs, Community, Small and Medium Enterprises, siyalunanzelela udubo olukhona, kodwa sesiphakamile ukuthi sincedise abantu bakithi ukuthi benze izinto, baproduce in bulk, basapote labo abaku-productive. Sicela-ke laba abakhwezintengo ukuthi bakithi asizelane nini, sisebenze nini ndawonye. Siyakunanzelela futhi ukuthi this price rise is not just eZimbabwe. Amazwe amaningi balakho ngenxa yezimpi lezi ezenzakalayo, ikakhulu phakathi kwe-Russia le-Ukraine. Amafutha ayakhwela, lokunye abasaplakho lokunjengeflawa lakho futhi kusuke bese kushoda kumbe kukhwela. So hayi, siphezu kwakho, siyabazwela omama, but asibazweli ngomlomo kuphela, sibazwela nangezenzo.
Liyakhulumisana labanye ama-stakeholders abangekho kuhulumende ukuze lizwe ukuthi abantu bathini njalo bafunayo?
Siyakhulumisana kakhulu ngoba lapha kade sikhona, kade silama-associations, ama-SMEs, kade silabomama abamele omama abakumabhizinisi, silabobaba abamele ama-vendors, labamele ama-informal sector in every way, kade sile Reserve Bank njalo labafandayo abanjenge-SMEDCO, abanjenge-Women's Bank. Ye, siyaxoxisana sibili ngoba sodwa njengohulumende singeke sakuthwala umthwalo lo ngowethu sonke as a nation. So njengaministry siyaxoxisana, and mhlaka 21 sabe silomunye futhi umhlangano ozahlanganisa lama-local authorities ukuthi sikukhanye lokhu, sibone ukuthi abantu singabancedisa njani.